Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 17 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane uCyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-freemachina ehluleka ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya okule ngozi yezulu lesavunguzane u-cyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane uCyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangapi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe olwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uZulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe nguCyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingani ziyadilika lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo bamanzi agcweleyo ama-floods lokulimala lokuthathwa ngamanzi lokudilika kwezindlu umonakalo wangikhona ube mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona yi-state of disaster endaweni zonke lapho kube lo monakalo wesiphepho u-Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini lelo esesilizwile le 31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-freemachina ehluleka ukuyafika khona. Ngenxa yokuthi amayeza abe phansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezu kwezindlu laphezu kwezintaba, libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona kade basiyanelisa ukutshaya amafoni bekhuluma ukuthi bangaphi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda kusiya phambili. Kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto sezisiba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa loba ngamasotsha loba ngamapholisa loba nje izisebenzi ezilobungcishi obuthiyeneyo bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambeki?
njengoba ngithisho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni, ezinye indawo sanelisa ukubona ukuthi indawo yangkhona ingabi ni kanjani ngalokho okuthiwa ngokwe-satellite. Sanelisa ukubona indawo sikhatshana lanxa singabonanga okukhanya kuhle, kodwa siyabona nje ukuthi indawo yangkhona ingabi njani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Biggie Matiza, lo nkosikazi Sekesayi nje Zeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikhalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathintambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili, okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende lomongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. Umnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule cyclone. Ikhoke sokuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo atshiye elungisile ukuthi uncediswe abantu bangatshabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephuma esiyavakasha kwele Dubai.
Yes, yabona ukubana njalo bakhona abaphathintambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathini ngalokho?
Izenzo kungemazwi, zokumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kumela ndlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Kufana nje le nto engancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hatshi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, ukuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandla ke linqineka kakhulu ngempilo zabantu, sivumelene ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangabelazo kumbe imali kumbe kuyini okungancedisa abantu laba abehlelwe ingozi le-cyclone.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli ucyclone Idai. Kule ndlela ezimbalwa ezobulembu be-inthanethi ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yeSite. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engiyike kade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha izinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sibili.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanyelele ukuthi kusasa sikhole kokugcina then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare-ke e-Mission Miracles, lapho-ke esikhayelele ukuthi bona bazabe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga uncedo.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
hayi wonke umuntu nje kulabo dokotela kulabo nesi kulama teacher kulabantu be church kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens so it just cuts across you know the, even the umuntu wonke umuntu odibekela la ya ukuthi hayi ngamntanami bende 2kg yempupu ike ngicabanga ukuhambisa on the scaphulo sami lesi ubanike so it's just everyone akula ngathi kumbe a particular group of people wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho la
allo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele oyinhlanganiso ye site obekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu Mike Hobe, lamhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana uOwen Mthobi Moyo, yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Masambeni kuye siyezokunenge. Owen ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4. Welcome, welcome, welcome.
Hayi, lati siyabonga kakhulu ukwamukela ehlelweni olwabatsha.
Hayi, siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy. Isihloko lesi sikhuluma ngani?
All right, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko njengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi the power anger over joy so laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba then nxa sikelele sana sithi the power anger over joy bese kubuyi subtitle engjali kuyibiza ngokuthi powerpoint title yethu yona in the valley of dual identities kuza power kuthi ukuthi amandla njengabantu njengomphakathi siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo kodwa kulendlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo lakhonokho sikubiza ngamandla ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobali ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe ubunguye bakhe.
Awungitshele ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu ngithethe almost 1 year ngisamanzi ukuthi ngize ngiqede ukulubhala ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwama ngekho khathana inke ezingeni eliphezulu kwezemfundo ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi nxa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngomoya ikhanda kuye futhi uhlale phansi unjani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile lolu gwalo beziziningi kakhulu okuhlanganisela le ndaba zemali ukuthi lube solingani lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla kodwa umphakathi wo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini ngiyo lamandla ikanti ke kayisuye olamandla aba umphakathi yiwo onjani olamandla ngoba yiwo umphakathi omenziwe waba yini omenziwe waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna ngibe la yephi?
Kwabasemazweni yatholakala kakhulu ku-Amazon bayatype the power comma anger over joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuthumana lami kufacebook page yami uOwen Mthobi ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola so bangagcina imali eyabe engange $30.
Ayi siyakuzwa umbuzo wami ugcina bafo uphathelane ngendaba yeChineyo njengelizwe sanda ukulahlekelwa liqhawe umnumzana uCharles Mungoshi yena owaloba ingwalo ezinenge ezichineyo njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kamnumzana uMungoshi isho ukuthini kuwe.
Okay, Charles Mungoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela igeneration ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Owen Mthobi Moyo umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi sibongile kakhulu.
Mthwakazo muhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mthwakazo muhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Senana masiva we
senziwe manje
yena baba mkhulu babelo bola
usenzi
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali endengo okumangalisayo nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bebe ikhona ngale ke kwele Israel ubaba Dube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, kono ukuthi abantu sibavuswa ku 2010. Kambe uhamba njani kona?
Uyabona Dube okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu okunye kwakhona ngokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolukaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziyakwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi. Kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Yeah, konapho ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuta.
Zabu Dube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israeli close to 2 years ngila. Mina ngibona ngathi amasiko ethu abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israeli besenza amasiko abo. Babu Dube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendelele bekucela izulu. Bekusenzwana izulu line beyingekho yonke le mkhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engayitsho baba Dube angilwisani labantu abasontayo abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabo khokho bethu labo khulu bethu. Ngoba ngibona ngathi yikho lapha saphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo. Noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwesithi kunje lapha e-Israel bale dlozi okuthiwa nguMoshe, abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe, isizini yokulima iphelile baba Dube bayaqala ukuthi kuyavunwa. Bala masiko abawenzayo kuyathathwa ukudla kuyayenzwa amasiko abo njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini ukuthiwe abantu abalethe konke ukudla isintu sonsiyana thina esasisenza yiso abasenzayo la kodwa thina asisasenza thina abantu abalethe iBhayibheli e-Africa basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi ma ukholelwe emadlozeni yintwembi kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale bona basakholwa emadlozini abo
siyabasebenzela siyakuzwa khona bothi sibisi umfundisi mfundisi uyazizwela lapha sibili umabhebhe ngani uyajinga sibili
hayi umabhebhe unelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja engingakujodibe yukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona so mna engingakutsho yukuthi laba ababona amadlozi esebenza eyuamela khonza kabakhonze wona kodwa khonzikhetha ukukhetha uNkulunkulu belalela izwi ebhayibhilini kabakhonze lona ngeqiniso ngoba ibhayibhili ithi uNkulunkulu ungumoya labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngale ke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian Nomala Ngabhebhe incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael woluvalelisayo kumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kandele zinye ziyawagcina amasiko kandele amanye amasiko bayawagcina amasiko
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengelichiya lo Ntungameli Nkomo
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la amahlabezula abukileyo lalaleleyo
usiphatheleni lamhlanje
Ngitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kwesine. Kodwa abalesikhathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana kaAmithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayetshumayela ilizwi eninize. Ngobana ubuzwe ninize sase bufikile ebusweni zaNkulunkulu. UJona ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTarshish inkulumo yethu ke namhlanje ithi baningi abantu okumele benze izinto abazizwayo bezitshelwa nguNkulunkulu ngomphakathi kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo nangu uJona indodana kaAmithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva ngobana eNiniva kwabonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ubana ebatshela labo bantu ukuthi balungise izindlela zabo uJona nangu uqonda eTarshish sizwake kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTarshish yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle kwangathi isikebhe sizadabuka phakathi lalaba ayihamba labo bacile olwandle zihlobo zenkosi ezithandekileyo banengi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo uJona wawumela ayeNiniva yena wayeTarshish baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqondele indlela ethandwa zinhliziyo zabo umkhumbi waphosa wadabuka phakathi kwababehamba naye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazowacwila izikhathi eziningi-ke baningi abantu abathi bangangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhangeli bona ukuthi bayini uJona uthi wafiqakala elele esefake abantu engozini enkulu kakhulu balahla impahla eligugu edulayo kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxengenxa yakho uyakwazi lapho kumele uye khona wena ubangela abantu inkathazo uJona wayelele baze bamvusa bathi katoni walala awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho enimiva labo omele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setarashishi etarashishi labo esiqali kule njabulo khona esiqali kule zinto ezinhle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone ukusiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho vuka ukhangele engxenye uye hambelwe etarashishi wena umele uye enimisa zihlobo zenkosi ezithandekileyo inkosi ekuthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcina sithi jona yini embangela lokhu ngibambeni lingiphosele elwandle lapho aginywa khona inhlanzi yami khafula enimiva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle unkulunkulu uyakugama uyothola ukuthula elinye inkosi ekuthula ibelathi sonke isigcino sikela manje ezobona phakade
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke uNkulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usitshengise indlela umele sihambe ngayo singayi eTharishishi siye eNinivha ngobana silo msebenzi kamunye ngamunye omele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eNinivha nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi sihole umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolo isigcino sokuzobona phakathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Makadunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isiqhubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo ekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.